Ukukhalala umsebenzi lokho sokufaka impilo kaZulu esimeni esibi ngoba iningi kaliselatshwa ezibhedlela. Ekuqaleni inhlangothi zama outpatient departments yizo ebezivaliwe kuthi odokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bebenanza abantu abagula kakhulu abaku intensive care unit kanye lalabo abakade befika ezibhedlela begula kakhulu. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDr. Mxolisi Ngwenya, uthi lokhe beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Uthi uhulumende akazimiselanga ukubalalela.
Saka 15 March sihlangene labameli bakahulumende abavela eHealth Services Board. Abaphuze kulo mhlangano ngamakhola amathathu sibalindile. Befika lapho basebekhuluma okungayisikho bethi bona basinikeza inani elifika $5 ngehola elilodwa. Sabatshengisa amaphepha atshengisa ukuthi basinika $50 ngehola. Sasesuka sangasuthiseki ngenxa yokuthi nxa lithi likhuluma labantu bekhuluma into ezingasizo kakula kukhulumiselana okuhle. Basebesithi bazahamba bekhangelisisa. Sebephuze ngamahola amabili emhlanganweni. Basikile njalo beqhubeka ngodaba lalo lololo olokuthi basinika thina imali engange $5 ngehola. Sathi likhangelile na amaphepha. Lokhu kusizondisile ngoba kutshengisa ukuthi laba abantu esizama ukukhulumisana labo kabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lo msebenzi.
Abantu abalezihlobo ezilaliswe esibhedlela sempilo bathi kungcono ukuthi bayegulela ngekhaya kulokuthi balahlekelwe impilo bese sibhedlela ngenxa yokuswela kuncedo lwabodokotela. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi khathesi isibhedlela sesifana lesilindo sokufa.
Isitrike leso esikhona empilo sesisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babe phunga ukubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakoBulawayo obegulelwa ngunina uthi bamkhiphile esibhedlela sempilo bayamelaphisa kubodokotela abazimele bodwa.
Thina besigulelwa ngumama sihambile sibili esibhedlela sikahulumende khona lapha empilo kodwa kasilutholanga usizo ngenxa yokuthi sibona ukuthi kakula ngenye indlela sasesiya kulama-private doctors. Okuyikho okuhlupha yikuthi indleko zakhona ngale ziphezulu kakhulu, imali yakhona sabe sivele singelayo.
Abongikazi labo bakhalele umsebenzi izolo kodwa iStudio 7 yehlulekile ukuthola imbono yabo. Isikhulumi sabo umnumzana Simangaliso Mafa uthe angeke akhuluma ngodaba lolu ngenxa yokuthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.